Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani zilubandaba hola mgela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 22 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona.
Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-TCC sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu.
Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe enqali qhathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele nesilinganiso esikhulu.
Abalungisa isinkwa sithibona sokumele bakhweze labo isinkwa, kodwa abantu makhaza abasenelisi.
Uhlelo lokubalwa kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka namuhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela yabo ibe ngeqotho.
Abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi ukhetho elwedluleyo lukhomba lokhu okugcizelelwe yingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Norman Pinduka oyikolijini le-Africa University obesethula impumela yokudingisisa kwakhe ngalolu daba eHarare. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Iyahluka mhlawumbe kwabanye abantu nabo abantu sizabona ngokungafani. Uma iCitizens Coalition for Change ingasebenza ngalendlela inyuse kakhulu amasokisi njalo ibe nabantu abangayilekelela ngezinsiza zokulwa ukhetho, lapha ngikhuluma phecelezi ngama resources, amathuba ayo abukeka emaningi kakhulu ngoba sizakhumbula ukuthi umsakazi into eyiyona ebeyingcindeze enkulu ukuthi iMDC ihluleke ukulwina ukhetho. Kwaba yokuhlukana kwabaholi bayo, yikho lokho nje okwadala ukuthi sibone amandla ayo encipha uma singabheka sisuka la eyaqala khona ukuncintisa okhethweni ngo-2000. Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-TCC sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu kubantu akade belandela amaqembu aphikisa ikakhulu kuse MDC. Izanu PF uma sithanda ukubuka ngokwenza kwayo iyenza okweqembu elethukileyo, ayizethembi engase futhi ikwenze kunyuke kakhulu isimo sodlakela ngoba yilo phela oluvamise vele ukuthi lubasize uma kus ukusiza okhethweni kube yilo olubalekelelayo ukutshala ukwesaba ebantwini bavote hayi ngoba bevota bekhululekile ngenhliziyo zabo kodwa bavote bevota besesimeni sokwesaba ngoba manje uma ulalelisisa lapha phansi usiya ngezindawo ngezindawo abantu bayakhala kakhulu
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Uhulumende uthi idola leZimbabwe nxa liqathaniswa ledola leMelika liyisilinganiso esingamadola eZimbabwe alikhulu lengxenye i-150. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe adlula amakhulu amathathu $3.50. Lokhu kutsho ukuthi intengo yesinkwa ilokhu iyidola elilodwa leMelika nxa ulithenge emkambo kahulumende kodwa nxa ulithenge ngowensitha liba ngamadola amabili lamasenti. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Masimba Kutshera.
Umkambo kahulumende uthi yena khathesi imali around 150 Zimbabwean dollars to $1. So sokusitsho ukuthi isinkwa sesiyinga $2.20 kumbe $2.27. Kodwa umkambo wensitha uthi wona imali isifinyelela kubo $350. So isinkwa silokhe siyi $1. Kodwa okukhona yikuthi ngenxa yokuthi lempi khona ngale e-Ukraine lapho esithola khona i-wheat enengi lapha eZimbabwe sokusitsho ukuthi intengo siyakhwela i-Grain Millers Association yakhweza intengo ye-wheat nge 31% last week so usitsho ukuthi isinkwa laso abalungisa isinkwa sithi bona sokumele bakhweze labo isinkwa kodwa abantu makhaza abasenelisi ukuthi basithenge isinkwa ngentengo leyo sikhona khathesi.
Uhulumende wayeke wafaka imigoqo yokuthi abantu bayenelisa ukuthola i-$50 ngesisindo esingaso sensitha. Ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani njalo kuyini okungaba kwabangela ukuthi lungasasebenzi?
Uhlelo lolu lusasekhona sibili kodwa abantu abanelisa ukuthi bathole leyo mali kumbe esingathi ama categories angkhona basengabantu abagogekileyo labantu esingathi aba elderly kumbe abadala ku society abasebekhulile yibo alokhe benelisa ukuthi bathole i-$50 leyo besebenzisa i-offshore kukhanya njengani besekulabantu abaningi ababethola izimali lezi bezithengisa ku-black market so uhlelo lolokhe likhona sibili kodwa selincedisa kuphela abagogekileyo labona labo asebekhulile
ukuze abantu benelise ukuphila bayenzani kuyini abakuthengayo njalo ngemali evela ngapi njengoba kukhanya abantu bekhala ngokungabi lemali
impilo inzima lapha eZimbabwe ngingathi mina iConsumer Council of Zimbabwe ngabo February bebesithi bona imuli elabantu abangu 6 ibifuna 89,000 RTG yes uze baphile nje begado ukuthi bahambe emsebenzini lokuthenga engathi ngama basic so abantu abanengi sebe esenza imisebenzi emibili kumbe emithathu ukuze into zihlangane. Kodwa okukhona ukuthi abantu bathwele nzima, bathwele amagabha afuzayo, into azihlangani, umkhonomi awumanga kuhle ukuthi banqede ukuthi abantu baziphilele ngendlela singathi esikhangelela thina. So abantu abaningi bangkhona bayathenga lokhu lalokhu yabethengisa lokwenza nje imisebenzi, abanye bangkhona ngabalimi.
Umnumzana Masimba Kujera yingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokubalwa kwabantu i-census olusungulwe izolo luyaqhubeka lamuhla elizweni, lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela ibe ngeqotho engasoze ibangele ukuncitshwa kwezinye izigaba zelizwe amathuba entuthuko alingana lezinye. Idolobho lakoBulawayo landise ukuphikisa impumela leli sithi inani labantu liphezulu kulalelo elande ukuphuma kulolu hlelo. Abanye basola ukuphatheka kwabezomvikela labatsha bebandla leZANU-PF ngobuningi babo kulolu hlelo olwande ukuqutshwa izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi. Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat eqhuba lolu hlelo ithi ikhuthaza abantu ukuthi bebalwe bonke lemideni yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi yecubungulayo ezombusazwe.
Asisuthisekanga nakancane ngendlela lolu hlelo oluqhutshwa ngakhona, ngokuba luqhutshwa sengathi yi-military operation, kanti lohlelo lokubala abantu, abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele. Ngoba nxa ngabe kuluhlelo olubonakala lulamasosha kakhulu, lwenza abantu bethuke bacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okwenzakalayo, le mbuzo ezabibuzwa abantu baza kwehluleka ukuthi baza kwesaba ukuthi bayiphendule ngendlela efaneleyo, ngokuba becabanga ukuthi mhlambe kukhona ubunhlelo obuthile okunye okuthile okudingakalayo ukuthi bazakale ngakho, kanti ke yikubalwa kwabantu nje. Ngakho ke hayi, kasifithisekanga luhlelo selusethusa abantu kulokuthi lubaphathe ngendlela njalo lubakhuthaze ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi kwande ukuba lokuphikisana ngenani labantu ikakhulu edolobheni lakoBulawayo. Kambe kathesi kuyini esingakubona busenzakala? Njalo liyabona yini kule mpawu ezitshengisa ukuthi uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo?
Vele kakuthembisa ukuthi abantu bazabalwa ngendlela efaneleyo. Kungathi kule njongo vele yokuthi kwezinye indawo kube labantu abalutshwane. Ngivele ngokubona kwami kuza kwenziwa vele khona lokho, ngokuba kuyancedisa futhi kuma constituencies. Nxa ngabe sekusabiwa ama constituencies, ibandla elibusayo liyabe lifuna ukuthi indawo lezo ezisekela lona zibe labantu abanengi ukuze zibe lama constituents amanengi. Kanti ke idolobha lakoBulawayo vele lilabantu abanengi kakhulu kunalokho okukhulunywayo, lokho kuqanjwa bo 500,000-600,000, sikhuluma ngedolobha lama million abantu. Ngakho ke khona lokho ngibona sengathi kuzabuya kuphume kube yikho okukhona, ukuze lezo ndawo zithole imali encane zingathuthuki zihlale zinjalo. Kanti ke zeqembe libusayo zibe labantu abanengi ukuze lithole ama constituents amanengi, libe labantu abaningi ephalamende kulalokho eliyikho khona endaweni ezilula ukuthi zilisekele.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi yecubungulayo ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Pip Iphephandaba lakwele South Africa lithi umthethwandaba weLimpopo ufumane isizalwane seZimbabwe uAndrea Imbayaro elecala lokudlwengula lokubulala umlungu kwele South Africa ngomnyaka ka-2014. U-Imbayaro ubikwa wabaleka wabuyela eZimbabwe ngemva kwesehlakalo lesi, kodwa wasebuyela ngomnyaka ka-2020 lapho abotshwa khona. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isikhulumeli sedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi idale kumele likhangelisise imithetho elawula abebutho ukuze bengaziboni belamandla ukwedlula umthetho. Umdenda ubekhuluma ekolijini lezomvikela eleNational Defense University eHarare. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Angiwingekele nami kustudio 7. Nami bese ngikhuluma ngendaba yedudula. Indaba yedudula le abaqala ukuyizwa manje iqale ngo-2018 e-Alexander. Abantu baseZimbabwe labaseMozambique batshaywa kakhulu ngo-2018. Mina ngihlala khona ngase-Alexander, satshaywa sacutshwa khona laphana e-Alexander, sayalala ema-police station. Ngamalanga amathathu uPremier uMakhura wabuya lapha ezokhulumisana labahlali baseAlexander. Yikho lapho kwaqhamuka khona igama elithi Dudula, bethi siyabadudula, betshela yena uPremier ngokwakhe wehlule kuba controller. Indaba yakhona yanyathezelwa. Ngicabanga ukuthi uSlwanda oloku sikhulumile ama-diaspora uyayazi. So indaba endala abantu bakithi kwabangena kakhulu enkingeni, bathathe yonke into, bathathelwa nezindlu, amafoni bathathelwa, indaba yatshayelwa phansi, ayizange ikhulunywe. So iloku itshintshwa, itshintshwa, itshintshwa. Enye into ebengifuna ukwazi ukuthi njengoba sasikhona laphana e-Alexander, ama-CIO aseZimbabwe ayekhona namhlanje akhona ahamba le dudula, yona lekhona idudula akhona, abhadalwa ngubani? Njalo ukuthi besiloko esithana ngamakhanda nje sithi hayi khona kuthiwa ubheke icele kayazi. Ubheke icele kazi kanjani? Ngoba uye ohambe laphana uyazi ukuthi u-Elvis ufe kanjani, efelani, uyazi ubheke icele ukuthi bambulaleleni. Akufuni nje ukuthi abantu bebecatha ngomunye. Siyazi siloke siyilandelela khona lapha, sinamaloya bezama amaloya, kodwa kwehlula kanti ngoba ama-government aphakathi. Kuba bengekho kuba kudala bakhuzwa. Ama government wonke yakithi neyangapha, ama ruling party akhona baphakathi khona lapha, basichaya kakhulu. Kudala sihlala lapha, mina ngineminyaka ethi 38 years ngihlala khona lapha e-Alexander, kodwa izinto zintshe phambi kwethu.
Indaba leyi ezimstart leyi engiye ngayibona emaphepheni ukuthi kube le corruption kulama sex scandals, kungeniswa abantu ngendlela engayisiyo, into engaqondanga. Njalo kule ndaba ehluphayo eyenze abantu bemadmoth abaningi la kobulawa nxa sizwa, abagogileyo, ababalisi, abaphila persons with disabilities, abaphila lokugoga, abayenelisanga ukuthi bangene. Abanye abangenanga kuprogramu ye-census, sekuthathwa o-assistant babo abayibo abaqhatshwe nguhulumende, bangeniswa bakwathiwa ababalisi bangkhona abasebenza nama-assistant ababalisi abakhubazekileyo. Now corruption on its own ikudivide abantu, isihluku thina sithi-ke njengabantu abangaboniwe labanye abagogekileyo, sithi thina nxa kuyikuthi-ke singazange sifakwe njengoba singafakwanga, baqhubeke bezivalela bodwa libengasivali futhi asikho phela elizweni. Njalo futhi asiyo uhulumende okwenzayo, ngoba abafowethu abanye emashonaleni bangenile ngabantu, ikakhulu kithi esindebele, ama-officers ale-attitude abasebenza khona ikakhulu esindebele bale-attitude futhi labantu abakhubazekile. So yindlela engafanelanga yona le. That's why sisho sithi sifuna ezinye izinto siziyenzele. Kodwa ke la uhulumende uloku silokumblema wa kade sakhuluma ukuthi izidumele babone ba supervise ukuthi ikota system ethi iya practicewa yini ukuze lathi inelise ukungena kwezinye inhlelo. Kuyinto ebuhlungu emahlabezulu. Labona laba abantu abasimelayo kuschool psychological services abe SPS. Yakuthi bakhona abangena emsebenzini yona leyi bemela abantwana abagogekileyo nababalisi bagogekileyo special education. Abayazi le braille, abayazi le sign language. I can give a good example nxa sokumele kube lobufakazi. Kukhona ubufakazi, you can pick them. Be sihlambe papa bebala i braille umphathe ipaper le braille. Cannot even read anything but they stand to stand for us. Nxa sokubuya kukhethwa inhlelo ezinjalo ezisensus. Bahlala ezitulweni bathule zwi aba advocate ukuthi singene phakathi. Emathibeleleni ungani badawuta ukuthi abantu ababalisa bangaboniyo bayenelisa ukufundisa. Sifuna ukuthi kuyi attitude lokhu kuphele. Ikubona bengasifakile ezinhlelo. Kuyabuya ke sikuze kuzabona bazasikip. Akuphele kuzinhlelo lokhu okuncindezela abantu ababalisa bangaboniyo yabo.
Salibonani basakazi beStudio 7. Linjani impilo? Hayi, mina ngithabiswe ukuthi i-independence leyenzakeleyo sibona amabandla akithi wonke esibandawonye. Okube kuhle kakhulu, mina kungithabise kakhulu. Okuthi ngabe kuhlala kunje, ngibona le mavotini abantu abangeke balwe. Singavota kuhle kakhulu kakhulu. Kube kuhle sibili ukuthi kwathulisa kwathi zwi elizweni kulalokhu kuhlala abantu bebungukuthethisana kube yimuli onqatywa njengalaba abaphikisayo nabaphambili bakithi inhlamba. Hayi, kuze kuthi lalaba abantu abangaphandle kwe izilaba awungekuze bekhuluma ngenkulumo eright okwabo kuphela bayabephunga ukuthi khafula inkalakatha zenhlamba bephunga ukuthethisa bethethisa okungamnandi bakithi okungamnandi kokuthi uyafika ukuthi abantu bayesabela.
Sanibonani, sanibonani inkokheli zeStudio 7 nabalandeli beStudio 7 ninjani, niyaphila?
Eish, hayi lapho yasilenkinga lapho eZimbabwe la sinenkinga enkulu kakhulu. Sinenkinga uzwa abantu bekhuluma nge-tribalism. I-tribalism eZimbabwe yaqalwa izano. Izano ithe ukuthatha ilizwe ngo-1980 yabona ukuthi ngapha emathebhelele ndikakulabani. Yavala amafemu wonke ayekobulawayo yaseHarare. Kathesi iHarare isincane from amashona asegcwele kobulawayo. Ukusukela ku-6th Avenue usuka eRenkini usiyafika edrobheni phakathi usiyawudlula angazi maybe ufike kubo Max Garage khona ligcine. Ngiyibo abathengisayo esitaradeni nasemashopu noma yikuphi nje zathola kuba ngabantu basempumalanga. I-tribalism yamaNdebele ikuphi khona lapho? Into enginanzelele kakhulu ama-opposition afanele ayiqapheli. Mina ngiyamangala ama-refugee aseZimbabwe from 1980 kuzofika namhlanje kule 42 years. Basavedwa, bevetela ukuthi babesegangeni, babencedisa. Mina kangikuthathi njengento eliqiniso ngoba uma sekuseduze lokuthi kuyovodwa, bayabakhumbuza ukuthi belile izimali zenu. Angazi umbe bazazithola lo nyaka. Kodwa ke ena le into mina ngiyibona ngenye indlela, mina ngokwami engikhulumayo manje. Ngiyibona ngenye indlela, aluba kuthiwa ngilawa ama-powers mini government ezibenza yisa e-court yokuthi into iyafana lokuthi bayenze corruption oba bribe abantu.
Sanibonani ku Studio 7, ngiyalibingelela egama lenkosi. Siyabonga mali philile lathi siyaphila. Benginesihlelo lapha esiqinisa kulo baba ukuthi u President Emerson Tambutho Mnangagwa ngendawo yakithi yaselupani. Lo ndoda lo sicela ukuthi ihambe esigebhela amadamu akithi asagqibelikayo lavuzayo. Baningi kakhulu kule nyi lapha emalungu lemacele matama lapha liyavuza lapha negwamba lapha liyavuza lapha ikhona sebubi. Wazi uSmith wayesenza kahle kakhulu ngoba ekwazi ukuthi indawo yaselupani iyadinga amanzi ayela ndawo enamanzi amileyo. Maningi kakhulu amadamu engabala kodwa njengoba sengabalile amathathu likhona lapha lasemazwideni futhi emalungu lalo futhi ligejwe. Sicela ukuthi esinikeze ikatapila lapha egebhe emadamu akithi lapha elupani. Inkomo zokuthi zakithi ziyabulawa ngendlala. USmith wayesicabangela kanti lo baba unjani impela lo melipani naye mayizwa le audio. Sicela ukuthi esilungisele amadamu lo melipani ayinandawo ukuthi ungayiphi party kanti i-government leyo amadamu yagebhi leyo akuphi ngoba kasimi
imithi la sike utestament yena wona umbesigebhela amasha ke musi ngoba sikhona indawo sifuna khona amadamu ngisho lasenyama endlovu lapha amadamu afuneka lapha endaweni yasemakhokhomba selifuna idamu lapha sengathumi nangagwa ngingakhuluma lo obet lapha ongumakhelwane wethu ukuthi esizame ngamadamu
studio 7777 ngibingelele awu bacosheli bezindaba nonke jikelele nengingabazi awu nibahle hle kunamhlanje nje nami ngithi ke ayiphilani benkosi nyasakha kundawo ngendawo sonke la isikhona esiwuzwayo lo msakazo bakithi ke hayi nami ngigijimana kangwenya ngithi ke kengidlulise nami okuncane nako kumelana nomphakathi wasemalayitsha emalayitsha ku-10 malayitsha village ngaphansi kwesikabhango isigodi kwesikamgijima hawu ngiyakhala bakwethu nako kuyiprojekthi kukhona kweklinikhi laphana i-health post bakithi ake nisize umsamariya olungileyo izwayo hawu bakithi makalahlele itshe sivivaneni bantu benkosi kukhona nathi okuncane esesiqalile abantu bahamba ibanga elide ukuya emaklinika angakitho 15 kilometers kanjena ogogo nabantwana abantu nabomama abayithwele kubanzima kubalukhuni nabangalahleli abantu bathibusisiwe siphayo kunesamukelayo ngibonge bakithi ngcongoze kini nonke nibahlehle
ngizalibonani ndinjani lonke kwi-studio 7 ayi alizwa liyakhuluma bakithi liyakhala ngezaliphefu ayi 2023 asikhipheni zaliphefu besikhiphele kathana bedlulekini ngomakanti wabo lo abamthembileyo bebona ukuthi khuluma manga amayesithi iyawina izaliphefu izaliphefu yathi ngakasiyini umakanti wezathi izaliphefu iyawina izawina amavoti wona laa futhi ukuthi wawina ukuthi kutheni yona ingakasiyini vele a umakanti wabo umsebenzi omele bemnike wona umakanti wabantu bezaliphefu special umnangako abantu banyamalala eZimbabwe laphana kulabo itaida mara kadisa kuyazivithi ba kwaye bengatumakandi wa profit into ezifana laze nezvo kuti abantu abanyamalalayo bangapi ekele kube lo profit alo kuti umnangako uyawina mafosa hayi kube kwesithela manga design PF yawina loko wathele nako lokwa manga lo
ngiyabonga studio 7 ithuba lokuhipa labi mbawu lokuthi lo 7 ngiyabonga kakhulu hayi lami zama ukuthi ngichathe ke labanye abantu a izinto nje abangazazi abangaziboniyo ngiyabonga studio 7 ithuba lokuhipa
lawo bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uselaye uhulumende wakhe ukuthi aphathise ele Ukraine ngenjalo izigidi ezingamakhulu angamachumi ayithoba minwe mbili i-$800 million eyozomvikela. Imali le izathenga izikhali ezokuvikela ilizwe kubutho leRussia elihlasele leli lizwe. Sikhuluma nje umongameli wele Russia ubikwa itshele ibutho lakhe ukuthi lingangeni ngamandla kwenye inkampani yensimbi okucatshe khona abantu makhaza lebutho leUkraine eselisinde ekubhonjweni kwedolobho lonke eleMariupol. Sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukhona ukwethusela elemelika ukwenziwe ngele Russia ukuthi lingaqhubekele emelika lihambisa izikhali kwele Ukraine lizazisola, ubona ngani lingathatha nyathelo bani, kwenzakala yini ukuthi lihlasele kumbe yizo izikhali zonezi eziyabazihanjiswa kwele Ukraine?
Ye lokho kangibone kwethusela ke okwenziwa ilizwekazi lase Russia lapha nxa bengathi bethi bona izwekazi leAmerica lingaqhubeka lilokhu lisekela ele Ukraine libanikeza izikhali lizazisola. Lokho kumpela kungaba lempumelelo embi ngoba njengoba ngishilo ekuqaleni izwekazi lase Russia kalethuseli likhuluma lisenza.
Manje ngokubona kwakho injongo ye Russia ingaba ikuthatha ilizwe lonke le Ukraine yini, njengoba sike sabona bezama ukuhlasela lesigodlo sakhona iKiev kodwa kungani kwehlule?
Xa sikhangela izenzakalo ezenzakala khona phana nje ngibona ngathi kungenzeka ukuba iRussia igcine isithethe izwe lonke lase Ukraine. Singakhohlwa phela ukuthi ke kahle kahle ndleleli lizo nje linye kula ma Russian zamani kakhulu Ukraine kula ma Ukrainian zamani kakhulu ngase Russia ngabantu zokufanele tingabe kuyaphiliswana nje baphile in harmony hayi ubudlongdlo lo okwenzakala kodwa ke ngathi kuya lapha ekuthini umnumzane uPutin ungumongameli wase Russia bazagcina belithethe izwe lonke lase Ukraine
umnumzana Jerry Thwala Jackson ngolandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lempela sonto elithukela.